Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kudibana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 26 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Suhlasele kakhulu, baningi abantu esibaziyo asebesuke basishiya ebesi so close kiwo kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kuyananzeleleka ukuthi impela abantu abadependenti kakhulu izizalwane zakithi ziningi kakhulu kule-industry, ngakho sithola sikhathazeke kangaka.
Umongameli weleSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa useketisile iziqondiso ze-COVID-19. Ibandla lezaphu lithi selidlulisele phambili njalo umhlangano walo wokukhetha inkokeli entsha owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisithupha 617 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3094. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebelanda inkulungwane ezilikhulu 97,894. Izolo kuhlatshwe abazinkulungwane ezingamachumi phose amabili 18,452 ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane. Abahlatshwe esibili bona bedlula kancane inkulungwane ezimbili 2,286. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebelanda isigidi esilengxenye 1,447,342. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwengxenye yesigidi 680,060. Ilizwe lamukele amajekiseni ayisigidi athengwe kwele China izolo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla njalo usubulala abantu abanengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residence Association uMnumzana Morven Dube.
Umkhuhlane lo we-COVID usuhlasele indawo yonke, kukanti laseGwanda edolobheni lonangwalo suhlasele kakhulu. Baningi abantu esibaziyo asebesuke basishiya ebesi so close kiwo kakhulu. Ungakhangela izolo bekungazathi ingane kwani ukuthi i-COVID-19 ikhona iyaqeda abantu. Kodwa okwalezi nsuku okwamaviki ana la amabili aphelileyo kulanda yena le iviki esikiyo, kunabantu abaningi sibili esuke yabathatha eGwanda, ukuthi suke sokusethusa abantu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane ngempela ukhona njalo futhi uyathatha abantu. Kuyinto ezwisa ubuhlungu, kuyinto elusizi kakhulu osenza abantu bame madlodlongwane bagcine bengasakwazi ukuthi ngempela kuzaphetha ngani lo mkhuhlane ngendlela usihlasela ngayo emajawundeni.
Emakhaya khona ngapho eGwanda usehla usiya kubo Bait Bridge, unjani umumo?
Lo mkhuhlane usuhlasele yonke indawo, kukanti le makhaya emaphandleni sufikile, sesizwile indawo eziningi lapho osuhlasele khona abantu asebetshonile khona ngawo lo mkhuhlane. Kukanti endaweni eziningi sisehla sisiye endaweni yase-Bait Bridge, lakho usuhlasele endaweni eziningi kakhulu. Engithemba sike sezwa umkhokheli omkhulu we-province province we ZANU PF uchweni ochonileyo kuphumile lamaphepheni kuzwakele bekuchaza ukuthi ngulo umkhuhlane kukanti emakhaya futhi ungangena usemakhaya banenge abantu asebechona umkhuhlane lo suhlasele sibile endaweni eziningi kakhulu so umkhuhlane osuzwakala emadorobheni kuphela kuthi kukanti emakhaya la usufikile kuyinto elusizi esizobuhlungu kakhulu ikakhulu kuzakhamizi angazana abangakuqedisisi kahle abasakuthatha nje njengento elula kibo
Amajekiseni ayatholakala yini kulezi nsuku bayahlatshwa abantu
Amajekiseni ayatholakala sibili ezibhedlela loba nje akasuka aphele kodwa aphinda phange eze abantu bayazama sibili ukuthi abaningi bazame ukuthi behlatshwa kodwa uhlupho olukhulu kakhulu oyilisiqoqoqela sendaba okudingakala ukuthi abantu ngaba kunanzelela lokho ayindlela yokunqabela akumele abantu bayilandele abangayilandeliyo oqala ungakhangela emavinkilini lapho kuthengwa khona uzathola abantu bebaningi beminyene i-social distancing liyana okukhulunywa ngayo kayikho yebo amamaski bayagqoka sibili kodwa loba nje bayagqoka abanye bathola bayehlisile bayafaka ezilevini kungazani nje sekuyi-decoration okwenza kube yingozi kakhulu kukanti futhi singakhangela ezimoteni ikakhulu ezimoteni uzathola ukuthi abantu bayagcwala emabhasini akusela i-social distance liyana i-social distancing liyana okukhulunywa ngayo uzathola abantu beminyene nje moteni engazani nje kule endulo lapho kwakungelawo lo mkhuhlane COVID-19
umnumzana Morphin Dube ngwenhlanganiso yeGwanda Residence Association Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usekethise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwemkhuhlane we-COVID-19 ngokususa ilizwe lakhe kuzinga lesine u-level 4 elisa ku-level 3. URamaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi amakhefa sezavulwa avalwe ngo-9 o'clock ntambama kanti njalo lotshwala labo sokuvunyelwa ukuthengiswa. Uthe izikolo lazo zizavulwa namuhla kanti lokuhamba-hamba kwabantu besuka esabelweni thize besiya kwesinye sokuvunyelwa. Kodwa uthe abantu kumele bakwenze lokho ngonanzelelo begqoke amamaski ngaso sonke isikhathi. URamaphosa uthe uhlelo lokumisa ukuhamba-hamba kwabantu kumbe i-curfew ngesiNgisi lulokhe luqala ngo-10 o'clock ntambama luye phela ngo-4 a.m. ekuseni. Umongameli Ramaphosa uthe njalo uhulumende wakhe uzaphathisa abantu abalahlekelwe imisebenzi ngenxa yodlakela olusanda kwenzeka kulelo lizwe ngemali kanye lalabo abalahlekelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 labampofu. Abantu laba bazaphiwa ama-R350 ngenyanga wona ake aphiwa abanye nyakenye. Uthe uhulumende uzaphathisa njalo amankampani wonke alahlekelwa impahla kulolu dlakela ukuze avuke. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi uthini ngamanyathelo kaRamaphosa.
Ukwehliswa kwamazinga lokhu asibona ukuthi kuzoba nomthelelo onceda kakhulu. Besingathi thina ngabe kube ngathi ngabe kwengezwe kwaba kangcono. Kwenanzeleleka ukuthi impela abantu abadependent kakhulu izizalwane zakithi zine ngakhulu kule ama industry ngakho sithola sikhathazeke kangaka ma i restaurant i lockdown ingo 10 p.m. I mean i curfew kuchaza khona ukuthi sokumele bavale ngo 8 ukwenzela ukuthi bese bephumile ngo 9 ukuze bayefike emakhaya ngo 10 so already i peak period lapho vele abantu abangena ema restaurant bespende ngakhona isikhathi sakhona isebenza sesivere sesilimited sesehlile okwenza ukuthi i revenue e generatekayo ngama restaurant inciphe kakhulu ikakhulu sinanzelela ukuthi abantu laba badepende ngama tip so the more kungenwa e restaurant the more bethola izimali kodwa ke ukhala kwethu akuthi ukuthi asinanzelela ukuthi bebetheka kwamkhuhlane but sesiqala ukunanzelela thina ukuthi umkhuhlane lo mhlawumbe kumele uke unqamekelwe ngezinye indlela including ama stricter sanitization prevention mechanisms ema restaurant njengoba sasesibona ama restaurant amaningi ayese implementile into zokusanitize nakho nje ugcina kuhlanzekile ema restaurant lapha
uRamaphosa uthi labo abalahlekelwe imisebenzi phansi kodlakela olusanda kwedlula kanye labampofu labanye nje abalahlekelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 bazaphathiswa ngemali nguhulumende. Ungathini ngalokho?
Kwamukeleka ngentokozo ukuthi uhulumende uzobaphathisa abampunga la sebe affected yilesi simo ngoba ngempela ngempela thina sihlangabezana nabo impela ubunzima bokuthi abantu basibikela uhlupho lwabo ngokuswela asebehlangabezana nakho futhi nathi siyasiphelelwa ngamasu ukuthi abantu kwenziwe njani ngoba zonke izinhlanganiso lathathi sigijimela kizo lazo sezigijime kakhulu sekuze kuphela emaphaketini nazo kodwa ke uma kuyikuthi uhulumende naye usesiba loxhaso azolwenza kusho ukuthi imizamo izoqhubeka so kusisho ukuthi nathi siyinhlangano sesizozama ukuthi kanti nathi abakithi izizalwane zakithi ngoba nazo makade zisebenza lapha bezicontributor phela nazo kuma taxes enough ukuthi nazo kumele zivalwe kulolo sizo oluzotholakala so iyamukelekile impela into yokuthi uhulumende kangenele enze ukuthi abantu bazuze okuthize mhlawumbe kodwa nakhona nje sakunanzelela ngesikhathi kwenziwa ama 350 rand la ukuthi hey isizo sikhulu ukuthi kwesinye isikhathi uhulumende uyagcina engasenelisi.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ibandla lezaphu lithi selidlulisele phambili njalo umhlangano walo ukukhetha inkokheli entsha usuka kumhlaka 29 ngenyanga ezayo usiya kunyanga kamfumfu. Lithi njalo bonke abafuna ukuphatheka kulumhlangano kumele babe sebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana iPithule Maphosa.
Isizathu saloku indaba ye-corona pandemic yona eyabangela ukuthi uhulumende efake ama regulations ezama mitigatory measures ku virus le lomkhuhlane lo. So siyananzelela ukuthi kuvalelekile akuhambeki njalo umkhuhlane lo ungani uyaqina uza ngamandla elizweni. So si ibone kungeke kwabalula kumbe singeke senelisa ukuthi sibambe iCongress ngoAugust sikhangela udaba lwecorona. So sivumelane ukuthi sihambise kuOctober. Isinye isivumelano esesibili ngokuthi wonke umuntu ozabuya kuCongress le sidinga ama-delegates bazabe sebe-vaccinatiwe ngaleso sikhathi. Ngezinye indlela ma ungela vaccination ye-COVID awenelisi ukungena kuCongress Oktober. Esinye isivumelano sokuthi ama provinces baphiwe ilanga lokuthi bedlulisele ama resolutions abo lama delegate list abo kulabo abakhangela ngeze Congress. Ama provinces angakabambi ama conferences awo batshelwe ukuthi within 2 weeks sebeyenzile iconference yabo kufanele ama delegate list lama resolutions abo besefikile eofficeini ka Secretary General. Kulawo ama provinces akade esebambile ama conference zisabo baphiwe kuyafika mhla ka 15 August ukuthi bedlulisele ama delegate list abo lama resolutions abo eofficeini ka Secretary General.
Lithi lina labo abafuna ukuncintisa kuma by elections la kukhetho luka 2023 sebevunyelwa ukudinga usekelo esigabeni sabo. aliboni yini ilokho kungaba inkinga ngoba abanye bengagcina sebese phula iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19.
Lapha internal process le esisakhuluma ngayo ebandleni singakafiki kuselection yama candidates iyo iprocess le esikhuluma ngayo lapho ama members akhulumisana lamanye ama members ebandleni ku district yabo kumbe branch yabo kumbe province yabo ukuthi bezethule ukwenzela umhlabi sesidinga ama candidates so senza ama processes ukuthi sidinge i candidate ezamele ibandla bebe sebethole ithuba lokuthi bezazise ebantwini laba abantu sebekwazi ukuthi silobani lobani abafisayo ukuthi bemele ibandla izaphu siyaqhakathekisa kakhulu ukuvikeleka kwabantu kumkhuhlane we corona singelinye lamabandla ngathi yithi esaqalayo ukumisa ama programs ethu ngesikhathi kuqhamuka lo mkhuhlane saba yithi esaqala ukumisa ama programs ethu sisenzela ukuthi abantu bephephe kumkhuhlane lo namanje lokho sime lapho siyaqhakathekisa kakhulu ukuthi abantu bengaze bayenza izinto eziba expose kulo mkhuhlane ngakho ke konke esikwenzayo njengebandla sikwenza within the confines of ama regulations COVID-19 afakwa yigovernment eZimbabwe lalawo ecetshiswa yiWorld Health Organization.
Umnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe uJustice Mary Zimba Dube ukuthi abe ngumholi wabahluleli beHigh Court uJudge President. Lesi sikhundla sithiwe nguJustice George Shiweshe esesiba ngumahluleli wedale leSupreme Court. Unkosikazi Fortune Chimbari yena usengumsekeli wegqwetha elikhulu likahulumente u-Attorney General. Iphephandaba linye lithi njalo sokuqhamuke ukusilela kwegasi kobulawayo osokubangele ukukhuphuka kwentengo yayo. Umsakazo we-ZBC uthi umongameli Mnangagwa usethumele amazwi enduduzo emolini yakoKahari kulandela ukubhubha kukasikhwicamfundo George Kahari. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Kumasakazi we-Studio 7. Yabalaleli ke-Studio 7, ngiyananzelela kakhulu ukuthi inkulumo ezikhulunywa lapha kakhulu ezinye zisuke zizike kakhulu ekuthini iphathe nje irongo ngaloku lalokhu. Thina ke ngapha ku-MTC Alliance akithi sixolele bantu bemthwakazi, singamaNdebele aku-MTC Alliance futhi angasoza tshintshe. Linanxa lifuna ukuqinisa iphathi yenu khampeyinani vela ngeke lisithole lingakhampeyini kanje likhuluma ngamazwi akhanya ngani umuntu wesiNdebele oku-MTC Alliance kaphelelanga, siphelele siku-MTC Alliance futhi asuze sitshintshe iphathi esibona ingakususizana. Mthokazi nxa lifuna ukuthi limqinise, limqinise ngamaNdebele nalawo atholakale ngekho emaphathini. Kodwa thina esivele sesiku-MTC Alliance kuhlanini bakithi sithi phambili le-MTC Alliance kungaze kuthini sisala vele siloka sihamba lochamisa phambili le-MTC Alliance.
Salibonani, salibonani Studio 7, lona kumnumzana Moyo. Nginesibawo ngesicelo ukuthana makhona khona nisingenise emhathweni radioweni simemezelo kunenkinga i-disaster yenzekile nge-Saturday phakathi kosuku lapha e-South Africa indawo bayibiza e-Plattsville e-Pretoria East lapho kuhlala izakhamuzi eZimbabwe kutshe izindlu imikhukhu pheze 200 kashona amadoda amane. So abantu abana impahla bana ukudla bayahlupheka so sibesithanda ukuthi akhulakhala singene kukhathweni sicele incedo ukuthi lava khona uncedo wakhona ukuzama ngempahla evini okudla nokunye sikhona ukuncedisana sizamele abomama nabantwana namadoda ngenxa yokuthi isikhathi lesikhathi sokubanda abana impahla kuna izinto lapho so siyacela ukuthi thana ma ukhona khala sinisifonele nizwe isikhalo lezi njengezinye izikhalo zikhulunywa eradio sizizwa sizilalele nathi sizwa ihliziyo yobuhlungu please siyacela izakhamo zeZimbabwe eziningi-ningi zifika 1,500 ziyasongola zina indawo yokuhlala lapha eSouth Africa kuthile imizi ngendaba yerhasi baje ithuthumbile phakathi kosuku please siyacela Studio 7 kumulumzana womoya.
Salmonani, sakazi weStudio 7, abalaleli bakaStudio 7, igama lami nguNdodana wakaNkomazana, salwenkayi phansi leChangane. Ngithanda ukubingelela Nkomazana umkhulu nogogo Masiwela, nabantwana bonke, ngibingelela abantwana bonke abakhona, omalibongwe, onoxolo, omanokhuphuke nyele emafusini, ngibingelela uAntu Namdluli, ngithanda ukubingelela lonke elingizwayo. Bonke lengizwayo umzala uChristina wonke osiwela bonke nje isigaba sonke ngoqela isigaba sonke ngiyazibingelela ngithi philani ngithi ligqoka amamaski gqoka amamaski corona iyabulala ingozi lizivikele ukorona ngiyabonga.
Studio 7 abasakazi bonke kanye nabalaleli bonke abakwamthakazi kwamamela uStudio 7. Mine yami indaba ilapho ukuthi kungani uhulumeni waseZimbabwe elingisa kakhulu kulokho uhulumeni waseMzansi akwenzayo ukuthi avale ukubhebhetheka kobhubhane lolu. Kungani ugovernment weZimbabwe engazi buyeli nawakhe amaqhingaso okuthi kweme ukubhebhetheka lokhu okanye angalingisi kahle kahle ukuthi iMzansi singathi iya ku-level 4 ivale for 2 weeks naye uzwe uhulumeni waseZimbabwe esevala for 2 weeks iMzansi singa-extenda nge-2 weeks naye i-government yaseZimbabwe extenda nge-2 weeks ekubeni futhi lo hulumeni waseZimbabwe akasizi abantu akasizi uZulu akuli i-government ekwenzayo ukuthi ixhasa abantu.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke lomphakathi wonke elizweni laseZimbabwe. Ya ngiyalibingelela ngenjabulo langentukuthelo njengejahe elisakhulayo. Ngizelwe ngo-1984 mhlaka 4 May. Umbuzo wami uqondana lo-president wethu ubaba uMnangagwa. Ngomnyaka ka-2017 engena embusweni engakavotelwa wasithembisa ukubana ilizwe leli ngemva kwe-100 days kuyobe sekuyimbeleko lomhlana. Pho kungaphi namhlanje sihlupheka kangaka, imali kayisathengi, izinto zomile, imigwaqo kayilungiswa, akula misebenzi, sithwele nzima, siyanqatshelwa, singathi siyakhuluma siyabulawa. Pho siphephele ngaphi? Bathakathi lingaphi neliloyayo bakithi ke lisilamulele kulokhu? Kalikuboni yini lokho okwenzakala emhlabeni? Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Cameroon lithi izizalwane zalo ezihlala eSame okuyisigaba esingcelelanele leNigeria sezibalekile emizini yazo ngemva kokuhlaselwa izikliwi zeBoko Haram zona ezibulale amabutho kahulumende alitshumi lantathu izolo. ngokubika komsakazo we-Voice of America. I-Associated Press yona ithi umongameli weTunisia umnumzana Kais Saied usexothe inhloko kahulumende umnumzana Hichem Mechichi umsebenzi kulandela ukutshengisela kwabantu ngodlakela phezu kweziqondiso ze-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kuhulumende walelilizwe, umnumzana Anthony Fauci uthi ukhathazekile kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kulelilizwe ngenxa yabantu abala ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela. UFauci utshele umsakazo we-CNN izolo ukuthi abantu abafa ngobunengi kumbe ababanjwa lumkhuhlane kulezi nsuku yilabo abalokhe bengakahlatshwa lanxa nje amajekiseni egcwele. Indawo ezihlaselwe kakhulu yilumkhuhlane zigoqela iGeorgia, California, Florida kanye leTexas. Abantu asebehlatshiwe kuleli lizwe sebengu 163 million, okuyisilinganiso se-49%. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia, umnumzana Jabulani Moyo.
Umkhuhlane we-COVID lapha engikhona eGeorgia lakho lapha uyamemetheka njengakwezinye indawo kwamanye ama-states, ikakhulu lo okuthiwa yi-Delta. Ngingazi ukuthi kunganani, but hayi, ngokutsho kwabaziyo bathi hayi, uyakhwela uyaphambili.
Ubufakazi obukhona bukhomba ukuthi abantu abangakahlatshwa yibo ababanjwa yilomkhuhlane kakhulu kulezi nsuku, njalo yibo abafa ngobunengi. Kodwa lanxa kunjalo, abantu abanengi lokhe bengafuni ukuhlatshwa. Ukhona ngapho bayahlatshwa yini abantu kumbe labo lokhe besala?
Lapha eGeorgia abanye bayavuma njengathi savunywa ukuhlatshwa, kodwa iningi labantu bayala. Ungakhangela okuvela kuhulumende bathi iGeorgia ingunumber 50 sedlula i-Alabama nje kuphela, okusho ukuthi sivele singaphansi, iningi lakhona ungathi hatshi abafuni.
Indlela zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane zona ezifana lokugqoka amamaski lokuqhelelana nje, into ezinjalo bayazilandela yini kumbe lazo bazitshaya indifa nje?
Nxa uhamba lapha iningi labantu uyabona ukuthi awasagqoki amamaski, njengoba uhulumende wathi nxa usuhlatshwe kabili usuvunyelwe ukuthi ungagqoki imaski. Manje iningi siyakwazi ukuthi abahlatshwanga, kodwa iningi elisemgwaqweni abagqoki amamaski.
Umnumzana Jabulani Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha eMelika. Kwezemidlalo, umdlali weZimbabwe obhukutshayo uDonata Katayi wehluleke ukungena kuma-semifinals omncintiswano we-100 meters backstroke kuma-Olympics eJapan izolo. Kodwa ujabulise abanengi ngokunqoba kuma-heats. UPeter Purcell-Gilpin ongumbhukutshi laye wehlulekile ukudlulela phambili. IZimbabwe ilabadlali abahlanu kuphela kuma-Olympics. Abanye nguScott Vincent, yena odlala i-golf, uPeter Wessler ozancintisa kusasa ebhukutsha kumjaho wabesilisa owe-100 meters freestyle kanye lomgijimi uNgoni Magusha. Sizibhethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamatshumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli weli South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa useketise iziqondiso ze-COVID-19. Ibandla lezaphu lithi selidlulisele phambili njalo umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha weCongress ngenxa ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.